sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila. Abesifazana batshayo umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothatha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe zihlaselwe njalo zatshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kwegoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili, ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapholisa eJohannesburg kwele South Africa lamhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela imihloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zatshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthano. Loba enkundleni yakhe yeTwitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathela izindaba lezi zibalisa uTongai Monje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashaya Mombe, Lotineo Motsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. UMnumzana Leo Monende, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba, eYoung Journalists Association, uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathela izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyotha sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathela izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano we-Citizens Coalition for Change obukhona le, acina esechaya lentathela izindaba lezi. Intathela izindaba lezi zilokhu ziseGokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila. Abesifazana abangamankazana amancane kakhulu batshayo umzimba wonke, kodwa labo bayaphila. Bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazibusi, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu, lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini eliza kwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Ibandla leZANU-PF kungatholakala ukuthi ngamalunga alo, sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intatheli izindaba eseziqondane lalokho?
Ukuqala esizakwenza ukuhlala phansi lentathela izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe online content creators kodwa nje ngithathe izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling civil ngoba sesananzelela ukuthi ngithathe izindaba ezihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu azivi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayakubemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizawubona ngemva kokuhlala nabo sizwe ukuthi bona bafuna ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayebekufuna bona bezimele kungabe kuthiyena kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elingalindile lihlukumeza kakhulu inhlathelo izindaba inhlanganiso zonke ezinhlathelo izindaba zandise ukumela inhlathelo izindaba ezingamalunga azo le nhlathelo izindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqethe ngathi hayi ngomnye wethu njengalokho esikwenzileyo uThoniyo Lothongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngelanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakalekile sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingena kwethuselwa idinga abantu laba abachaye inhlathelo izindaba lezi iphinda ibavuthe njalo sikhayelele ukuthi iZanu PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokhu ixolise ngakho lokhu ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho luka 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sifuna labo betsho ukuthi lokhu abakuthakazele
lo ngumnumzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zebandla lezanu PF ngalolu daba kodwa ikhuluma lomsakazo we Studio 7 izolo obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Thafazwa Magwadi uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga e-CCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe okwamanje bonke ababotshiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakhokheli bamapolisa njalo labo hlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uchelo gives to the Studio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku
kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangela maphepha siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu sikeza ukubona emavikini adlulileyo bebophe edolobheni okuthiwa kuseyuvel elisegoli namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kwegoli kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo ukuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo kuzabanzima ebantwini abangela maphepha wokuhlala lapha eSouth Africa kuyabotshwana bayazama ukubopha laba abangela maphepha kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi baba deporta yini njalo baba deporta njani kumbe bengafika ema-police station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo
kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla
okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo okuthiwa iZimbabwe Exemption Permit. Kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017. Eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe namaphepha. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, ngi-immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwazi singancedisa njani kulobu nzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha kumbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele-South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabechabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Phophi Ramathuba. Yena olomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele-South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe liqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhele zempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele-South Africa lithole amagabhavuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekela kaMphathi Ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Sibongiseni Dlomo utshela bezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho okwedlulisa amalawulo.
That is not a perception. It is actually true that there are patients all over the suburb who will seek a better healthcare elsewhere than where they are.
UMnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza baningi ezibhedlela zakwele-South Africa liqiniso elobufakazi. Uthi kufanele lokhu kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabonakude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele-South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane eZimbabwe labo bathi liqiniswe lingavikekiyo leli elethule unkosikazi Ramathuba. UMnumzana Thino Mambewu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumende weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumende kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi uMEC ubekhuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi lendawo engasiyo sokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndou.
Iqiniso elibuhlungu kakhulu to amaZimbabwe ngoba eqinisweni i-government yaseSouth Africa ayibhajethelanga amaZimbabwe citizen as much as iZimbabwean government ingabhajethelanga ama-South African citizen. Lelo liqiniso.
UMgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula le yinkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusibulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhundleni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude weSouth Africa we-ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile enkulumo kaRamathuba. Ngokutsho kwalo msakazo umongameli Mnangagwa uthi leSouth Africa liyayikethisa kakhulu imithetho yikho izalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni kungekho emthethweni yizigangi ngakho kufanele babotshwe. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebeleland North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe isilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehle lisuka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKhathasa Primary School esisenkayi South sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. Ugaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Stars Mathe, umeli wenkayi South edalele ePhalamende ngalolu daba.
Yebo, ngichilo ukuthi ikatasa ilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi baze bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazange basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule isikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosela engikwenzileyo, benzama ukuthi iMinistry Education ngayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona Mash West, Mash East ezinjengazona ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe-Minister of Education.
Kungathi uhlelo lolu Mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele lukhona nakudala, wawuthola ukuthi DCP yahamba iyecheka, i-provincial leadership yahamba iyecheka, nesinalo uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikole ezithize ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Yikho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho ulingezani ngakho?
Lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela bahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo, ngoba kusala sokusiba lomkenke omkhulu phakathi kwabantwana besikolo abaye sebesilela umbalisi ngoba umbalisi esegcine ebuyele kobulawayo kumbe wayeHarare watshiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurikhwithi abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkahisouth edalele parliamente. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumende yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Kumele sekubonile khonoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo yikho afaka i-training school yamatitsha esikhona emanoth ewange isisewange kuyatrayina amatitsha asebeqhasha ukugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelele ekhathi lamatitsha abika-3000 ekudiloyiwe ekolo lapho adingani ukushore khona amati and isikhathi esiningi singalakholeje ekhathi amatitsha obulawayo kumbe kwezinye indawo ezingahawuti obulawayo sekube sekufaka kulukile abantwana abakhuluma inambia abakhuluma itonga nxa kungala mali isakhuluma zona ezozoku ibe sokufuna kuncedisa ukuthi i-passrate ibe phansi so kathesi sesile-training kolu yamalinda ewane so abantu babethu abavela kuzonezo ndawo sebegrajuta bebuyele ezindaweni zabo sebeyafundisa abanabo abazwa kumazalangela
uhlelo lolu olwababalisi abazinkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe
seluqalile vele abantwana sebeqalile ukugraduata ku-one njengabe ekoleji yelokuzeni yamalinda ekhanjiswa ezindabeni zabo laba abavela khona ukubenzi nala amathengo wathi ukuthi kufakiwe amanti abika-3000 lal month ebedloyiwe bahambile egabeni lapho kuzebeebenzela
kube le mbiko yezakhamizi zelupane ezithi zihamba imango ephosi ifike kuma-20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kumaklinika ihofisi yakho yenzani ngakho khonokho ukuthi incedise lezi zakhamizi
okay akuliciniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahambe imango emide besiyadinga amakliniki ko-10 kilometers njengobabut uhulumende kumele fama sokuthi every year e-devolution fund every year kuyanikwa ama-rural council imali ezikhava amaderena lawo okuhamba imangomide abantu ezadinga amaklinik so khonokho njona sitsho okwendlela kuyawufunda ucouncil awangona ehambile emove emotion ecouncilini ebalekuthi abantu abahamba imangomide so that release ama-fund awe-devolution kuyakwe lawo maklinik leyo klinik ukwenzela ukuthi abantu bengahamba ngomude besiyadinga uncedo leklinik
abantu kodwa bavuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminista nguye okumele asincede ihofisi yakho yona ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika
ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-Ministry of Health and Devolution imali zangikhona zihambisa kuma-rural council so njengbana sikhulume ngakho senza siye kwami lilandelele ilubane emzola abantu bahamba ngomide siziseni umeli ebot ukuthi kufakwe iliniki ukuthi abantu bengahamba ngomude besiyadinga iklinik
lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende weMathebeleni North obexoxa eselubhane logaina sayithi kumete esecingweni kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
ibandla elibusayo kule Angola ele-People's Movement for the Liberation of Angola kumbe IMPLA liyakhokhela kukhetho olwenziwe izolo likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% kumavoti asebaliwe okwamanje eliphikisayo ele-National Union for the Liberation of Angola kumbe i-UNITA liyalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane amathumi amathathu ekhulwini 33% I-UNITA itiza kwethulela uZulu impumela yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden uwahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili. Kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo ugcine saka. Ababili laba belathwe ngephilisi elibizwa ngokuthi i-Paxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 loba belathwe ngephilisi leli. Inhlanganiso yomhlaba wonke ejikelele i-United Nations ithi kumele ele-Russia limise impi elayiqala kwele-Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba eliRussia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. ubhajeleti uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli le Russia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-councillor we-CCC wabulawayo umnumzana Edwin Dlovu onguye osungulala ingxoxo.
Yikuthisela abantu yikwesaba ngoba kulokhetho phela oluqaphekile olukhulu oluzayo kumnyaka waka-2023 umnyaka ozayo. So bayesaba-ke ukuthi bandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelivindela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi inhlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwe ideyili, abaphumi. Kwesaba yikwethuka kwe-ZANU-PF lelo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizen Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Tsamisa.
Babuchuma kuthiwa liyesaba, liyaqhuqha, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kuthole ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingabe kuyangentabona kufana lami nginje so ngilunga le-ZANU-PF. Kule yindawo lapho engikwazi kwelona ngingangela laphana ngithi ngiyakhankasa kumele ngine ngizimisele sibili ngoba bashika bebezindawo. Ngiyakhumbula liyakhumbula sisenza ama-by elections akamashi nabona nqaba abantwana le sangena e-election lenziwe sathaka ngabantu abe-CCC laphana ngoba sasingene ukona ukuthi ukuyathi ukuthi yi-stronghold yabo. I think into khona ukuthi maybe political parties sokumele afundise abantu babo ukuthi hayi ima-stronghold ethu yekelani labanye abangela babangene labo bezihambele ungabilankinga kumbe ungabi ndaba salutho ngoba kunje so njengoba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenayo babana baphuma seyigidinya bechaya kodwa bezingenela nje ngikhe ukuthi besengenje amageti job ehambele benxusa abantu ubani ongafuna ukujwela iphati yethu silisa indaba yethu e-amaxel baphuma sokunzima khonaphana.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubaba uChuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi thina sisulwa nge-CCC, akula muntu owachaya amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasilamapholisa, kasilamasotsha, kasilazikhali, kasilamandla akahulumende, akulagatha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esivikeleka khona. Abe-ZANU-PF bayenza udlame ngoba sake sezimankagwayisithi bona bangumthetho, bangama-judges, bangamapholisa, bangamasosha, bangurhulumende, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo ngeke-ke sikwenze khona lokho, amalunga ethu angeke akwenze khona lokho. Lokho sokubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athende ukuthi avikelekile ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo bake baphiwa ideyili lapho zabona ujaji sebexotshwa sebesethesa amacala okuthi besuleka umsebenzi.
Lo-ke ngukhansela we-CCC kwabulawayo umnumzana Edwin Dlovu obexoxa lo mnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla le-ZANU-PF. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.